kukhanyani abantu bebeyikhangelele ukuthi izakwenzakala. Yazi ukuthi vele abantu nxa bengakhulumisani kuhle, bengasebenzisani kuhle kuze kuchithekele kithi sonke, kungagcina njani njani. Lezi zinto uTillerson obengazo ukuthi asixoxeni silungiseni sithini, kuthi ukuthi upresident kazithakazelele.
Besibona lapho ukuthi uyabalisa umnumzana uTrump ukuthi okunye i-Iran deal kuzobuya okunye okuthize, kodwa ukuthi bebengeke bakulungisa khonokho, ngoba siyakwazi uTillerson ukuthi wakwathi uTrump lihlongandlebe.
Yikho kukutsho yonke indoda lo, uzwakala indaba yokuba loyal le uyayizwisisa kakhulu. So kutsho ukuthi vele kwathunuka isilonda, kutsho ukuthi asipholi engxevele ukuthi ekhumbula ngaye azethunukala. So kasafuni kube lokho ethunukala.
Siyabona ukuthi iWhite House ungazani umoya utshaywe unye okumangalisayo. So-ke kwenziwa kuyini ukuthi kukhanye ngazani akula kuhlaliseka khona ngale iWhite House?
Antsho umuntu nxa engumkhokheli izinto zonke ezilandelayo zilandela umkhokheli. Kutsho ukuthi nxa umkhokheli yena vele izinto zakhe zingani kazihlangananga kuhle kumbe zihlangene, kuzakhanya over isikhathi ukuthi hayi kutsho ukuthi umkhokheli lo unje. Ngoba kutsho ukuthi ngesikhiwa singathi it's revealing ukuthi umkhokheli unjani.
Pho abanye abasoze besuke begijima khona ngale eWhite House labo sebesithi akuhlaleki.
Ah, kufanele ukuthi vele bonke angazi ukuthi abahleziyo bona abahlezi njani, ngenxa yabahlezi bese ku-edge yesitulo, ngoba bayakwazi ukuthi anytime bengezokuthiwa umsebenzi suphelile, njengoba kukhanya ingani upresident kwezinye izinto kavikela umuntu yena directly, abantu babona ngama-tweet kumbe bazwa nge-news ukuthi umsebenzi yabo isiphelile. So I'm sure ukuthi abantu abaningi abase-White House izinto ze-media bayazwisisa kakhulu, ngoba bangezwa i-information kuqala ku-media bengakayizwa kubasa.
So kodwa vele kuwenziwa njani koloko, ngoba layo ungazani ukuzwe ku-Twitter phela ngokutsho kwakho-Tillerson?
Ukhanya ingani ku-real life empilweni, hayi kayithandi into yokufaya abantu ebakhangele.